Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingali chona njani izilukandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-14 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi ezihlala ezigabeni ezijiyeneyo zePlumtree zithi sezithwele nzima ngendlala njalo zithi uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo kumele ziphuthume ngosizo lokudla. Isigodlo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi abeZimbabwe bazenelisa ukusebenzisa imali yohlobo lwamaRand kuhlelo oluzaqala kunsukwana ezilandelayo lokuthatha amapassport bese South Africa. Igqwetha elake lamela umnumzana Donald Trump wake waba ngumongameli welemelika umnumzana Michael Cohen uqhubeke esipha ubufakazi kucala lokufumbathisa elethweswa umnumzana Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi ezihlala ezigabeni ezijiyeneyo zePlumtree zithi sezithwele nzima ngendlala njalo zithi uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo kumele ziphuthume ngosizo lokudla. Abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa 7.6 million bahlaselwe indlala eZimbabwe kanti iningi labo lihlala emaphandleni. Umphathintambo obona ngenhlelo zokusiza abaswelayo umnumzana July Moyo utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uzaqala maduze ukwabela abalambayo ukudla ezigabeni zonke zemaphandleni. Inhlanganiso ye-UNICEF izolo icele imali engange US$84.9 million yokudingela abesifazana labantwana ukudla. Ngeviki edluleyo United Nations yacela imali engange US$429 million. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi kudingakala imali eyi $2 billion ukuthi kuphathiswe uZulu. Untungameli inkomo weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakombimba njalo engumhlabeleli umnumzana Moki Ncube.
Lapha kombimba ikati lizilalele ziko, I'm sure amalanga wonke nje uthola lizilalele libhuqa lenkukhu zibhukutsha emlotheni nalo. So indlala elapha lonyaka asikwazi ukuthi abantwana sizabathini. Kuthi indlala yenkomo, indlala yembuzi, indlala yabantu, indlala yenkukhu. Uzathola mpela inkukhu zilandele inja mayisi yakaka zizama ukuyadinga khona ukudla. Hayi indlala inzima lempisi lapha zithi lathi sila.
Uhulumende uthi uphakathi kokwabela abantu abalambayo ukudla. Khona ngapho alukafiki yini lolo hlelo?
Ehlelo lokudla lonyaka entunga lunzima sikwazi ukwenzakala. Ngithemba lokho esabhalisa ngabo February ukuthi ukudla kuyabuya. Akathesi ukuthula kula khona ongawuzola umoyanyana ukuthi kumbe kulokudla kubuyayo lama councilor azithulele zwi. Noma sibabuza hayi akulokuphendulayo. Ha ebantwaneni ngingasikhulumi ngako ngoba lokho inhlala khona lapha eZimbabwe angaze ngibona ngazi kwezinye indawo. Ukuthi abantwana bephekelwe akula zwena inhlelo kusathuli kuyamangaza yathi kuthuli zi abantu mabesizwa ukuthi akulomhlangano bayagijima bethi bacabanga ukuthi bazathola kubhalwa hayi ayizwi asazi ukuthi kwenzakalani but kwathiwa ukudla kunenge kunzima ntunga la.
Abantwana bona siyazi ukuthi bathwala nzima mpela nxa kulendlala efana lale. Ungathi basesimeni esinjani abantwana khona ngapho? Kanti labaya esikolo bona ikakhulu eprimary kabaphekelwa ukudla yini khona le esikolo njengalokho esesike sakubona isikhathi nesedlule?
abantwana sikhulume ngabo uyabona lapha laleminyi ithebeza sizibone ze Ethiopia sebeqalisa abantwana ngoba kambe umntwana uzadla one edle kanye ngelanga into engayijayelanga hayi abantwaneni kulusizi la uyathi uhlelelayo uswele lapho uzacatsha ugcina uphuma ngapho uyatheza inkuni uthathe 3 hours ukuthi kumbilanga litshone bengakuboni kuhamba esikolo kulambile angazi lokunye okuyaba kulo mphakwanyana khona ngale amshiya kufike kuthathelwane kanti okokuthi ngawo uhulumende uyazama phela abantwana hayi futhi ebantwaneni kunzima udinga uswele lezi nje silazo sesiswele ukuthi sizazithini zabona nje nengedeli kukhangela ngamehlo abomvu
lo ke ngumnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo engumhlabeleli olodumo ubexoxa ecingweni lontokamili Nkomo weStudio 7. Isigodlo sommeli weZimbabwe kwele South Africa sithi abeZimbabwe bazenelisa ukusebenzisa imali yohlobo lwamaRand kuhlelo oluzaqala kunsukwana ezilandelayo lokuthatha amapassport bese South Africa. Umeli weZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziripi utshele Studio 7 ukuthi lanxa bebethule umbiko ukuthi lolu hlelo luyaqala kuyona le iviki akuseyi kuba njalo ngoba basalinde iqula elivela ekhaya ukuthi lizophathisa ngokusungulwa kwalolu hlelo. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umhulumende kudala sinxenxa simcela ukuthi akakwenze kube lula. Ensukwini ezedluleyo bekusenzeka ukuthi uma uthatha ipassport kumele uqale udlule kuzigaba eziningi ubhadale imali econsulate ubusuhambisa-ke ifomu lakho ekhaya nesihlobo noma umuntu olesihlobo esifana nawe. I-process leyo ibinde kakhulu futhi bihlupha ngezindlela ezihlukeneyo. Ingakuqamba kanti ukuthi okunye dekhupha yizihlobo abantu abazalwa nazo ngoba abantu bakithi bayabhadaliswa izihlobo ukuthi bangene ezikweledweni sebebhadale ukuthi izihlobo zibahambisele amafomu e-Home Affairs kulusizidokho. Kodwa-ke into engizoyitsho-ke ukuthi sizwe from ikhonsulu isabhizi bathi bona kuleli vili lingakapheli kube sekwenzekile lokho bathi basafaka ama-fibe ukutsho khona phecelezi into ze-intanethi e-ofisini elitsha lapho kuzofakelwa khona zonke lezi into. So siyabonga konke lokho okwenziwayo nakhona nje sekulede yakhala ukuthi ngabe phela singatshelwa indendene ngoba kudala sihlele ukuthi sekusenzeka sekusenzeka nokwenzeka. Ngingengaxoxaxoxa nabantu basekhonsulu batho ngentela bona ukuthi hhayi basafaka i-fibe sekuphelile vele uhlelo luyangena kungakapheli ivilele elilandelayo. So we expect it in the next 2 weeks that this is going to be done. Siyabonga kulokho.
Manje lizwile na ukuthi nxa ufuna ipassport yakhona ubhadala imali yohlobo luphi njengoba ekhaya kusamukelwa i-US dollar yodwa nxa ufuna ipassport?
Asikakuzwa lokho. Ngokucabanga kwethu sicabanga ukuthi kube kungabe kufanele ukuthi lowo lalowo kulelo lizwa kulo athole ukuncediswa nge-currency yakulelo lizwe ngoba singeze kunakane thina ukuthi ungathi wena ukwelinye ilizwe uthole i-currency engekho kulelo lizwe. So sicabanga ukuthi ilizwe lelo kulo vele kuzoqhubeka kuyileyo ndlela ukuthi ma use-US ubhadala ngama-US, ma use-South Africa ubhadala ngamarani, ma use-Zambia ubhadala ngamakwacha. Nge-equivalent yale imali yelizwe esifakiwe i-Zimbabwe gold leyiziki. Asazi ukuthi phelinto zekhaya kwesinye isikhathi zinokusebenza ngendlela zayo kodwa asiku-expect ukuthi kwenziwe into e-out of the norm.
Sorry, I think umbuzo wami awuzwisisanga kahle. Bengibuza mina ukuthi izizalwane zakwele South Africa esizwe zikhala ngokuthi abeZimbabwe sebegcwele kakhulu kunapho e-South Africa zithini ngalolu daba?
Hayi, ngeke ngizikhulumele ngoba angikezwa. Engikwaziyo ngezizalwane zase-South Africa ezinye azisabafuni abantu bakithi. Khona sekungenye inkulumo ehlukeneyo kanti ukuthi singakulungisa kanjani nansibiso lo ngakuthi sihambe solungisinto zakithi nakho phela akusincede ukuhlala emizini size sinuke kuze kube yikuthi thina njalo yito esikhulunywa kabi sengathi kungabantu abangelakhaya hhayi loko ngeke ngibakhulumela abayizalanje lapha ngoba siyaxoxa ngalokho kokuthi ama-passport azokwenziwa la ngizobe nginamanga mhlaba amuzake cela malokho kwenzeka kodwa abantu bazame ukuthi-ke basitele nokunye okuyabe ubahlupha kodwa bakuhambeke bakutele-ke into ezibahluphayo ngoba sisafuna ukuyibona kahle ngamehlo ukuthi le nto le uma siyethewe ebantwini izohamba kahle na.
Lo-ke ngumnumzana Wongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abasakhulayo bathi bacela uhulumende ebasekele ngazo zonke indlela ukuze bengagcini bebanjwa ngamandla ukuzibona sebengena emikhubeni emibi ephambana lemithetho. Bathi abanye babo bagcina sebengamasela ngenxa yesimo esibi somnotho esenza behluleke ukuziphandela. UTobias Mudzingwa uyalandisa ngokugcweleyo eseHarare.
Abatsha bathi bayazama ukuphila ngendlela eziqondileyo kodwa lokhu kuyehlula njengoba isimo somnotho sibabamba ngamandla ukuthi baphile ngendlela eziphambana lemithetho yelizwe kanye lenkohlakalo. Ukukhanya Ndlovu osakhulayo wakoBulawayo uchasisa kabanzi ezinye indlela abanye abatsha abaphila ngazo.
Kulezi nsuku sisebenza ngokukhona, angeke ngife ngendlala kulo muntu ongangipha imali. Kuthi njalo ukugwelegwele sokuyindlela yokuphila lapha eZimbabwe, yikho lathi sifumbathisa imali ukuze ukuthi kuphumelele. Angisakhulumi phezu kokuthengisa imizimba kanye lokusela osokufika amazinga ethusayo kwelakithi.
Omunye laye osakhulayo uTabeth Baloyi ohlala eMkhoba eGweru uthi usesehluleka ukuziphilisa.
Mina ngathatha i-degree lami ngo-2017 kodwa angatholi umsebenzi ozwayo. Ngithengisa yonke into engangipha imali, kungaba yimpahla, ukudla, igwayi kumbe utshwala. Ukuphomba uzihlalela nje kubuhlungu, yikho ngingena ngayonke indawo ngizama ukubambanisa.
Kodwa loba isimo somnotho sisibi eZimbabwe, bakhona abathi abatsha akumelanga belahle ithemba. Omunye wabalombono lo ngu-Addington Mpofu ohlala koBulawayo.
Akula muntu ozenza i-corruption njengobaba umnangako. If you are caught corrupt, noma ulegazi legolidi, noma ulenyembezi zoluju, noma uyini, noma unjani, if you are caught corrupt in this country, abadlali njalo uyahamba. Sithembe lokuthi is going to continue fighting corruption and eqinise futhi kakhulu ukulwa against corruption.
Kulenhlanganiso ezisebenza labatsha ezigoqela e-National Association of Youth Organizations ezaqhuba uphenyo lokucubungula ubudlelwano obukhona phakathi kokuqonga kwenhlupho ezibhekana lozulu empilweni eZimbabwe lokuqonga kwezehlakalo zobugelekeqe kwabasakhulayo oluveza ukuba balakho ukuba iziqoqodo abatsha uma bethwele nzima. Umphathintambo wohlangothi lukahulumende olubona ngendaba zabo abatsha umnumzana Thino Machakaire uthi zichiyene indlela abasakhulayo abaphatha ngayo inhlelo zabo eziqhutshwa nguhulumende.
Sesi le minyaka eminengi sikhuluma phezu kwebhanga labasakhulayo ele-Empower Bank kanye lezikolo zokufundisa abasakhulayo imisebenzi yezandla. Sikhona njalo ukubafundisa phezu kokuqhuba amabhizimusi kodwa abalutshwana babuya ukuzothola lolu ncedo. Yisifiso sami ukuthi abasakhulayo bonke bethathe amanyathelo okuzithuthukisa bencedwa lugatsha lwabo.
Kodwa ingcitshi ecubungula indaba zabasakhulayo njalo efundisa ekholitshini le-National University of Science and Technology umnumzana Methuseli Moyo uthi zimbi indaba nxa kukhangelwa impilo yabasakhulayo.
Ye, lo nyaka umkhathi womile kakhulu, akula kudla, akula manzi, akula msebenzi, ukudla kuyadula. Abatsha ama-youth yibo abangasebenziyo. So nxa sokunjalo kusuka kuhlukuluze bona kakhulu ke uthole sebengena entweni ezingayisizo, sebeziphilisa ngendlela ezingaqondanga.
Umoyo uthi kulendlela abatsha abangaziphilisa ngazo ezingasoze ziphambanise impilo zabo ikakhulu kwela kusasa.
Izinengi nje izinto abanye sebabone bepheka lokhu nalokhu ama dishwasher, abanye umbone bepheke ukudla bethengisa ezombazo ezensimbi welding. Kodwa kufuna imali ukuthi ngabe bayancediswa abatsha bethole amathuluzi okwenza khonoko.
Amapolisa aweZimbabwe Republic Police la waya kufakaza ukuthi amacala adalwa ngabasakhulayo lokho esanda eZimbabwe agoqela ukubamba abantu inkunzi, ukuthengisa izidakamizwa, ukuphatheka kunkohlakalo, ukubanjwa ngamandla, ukuthengisa izocansi kwabasakhulayo besilisa labesifazane ukuze babhadale indleko zemakholitshini lempilweni nje lokunye okunengi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Kwezemnotho namhlanje uGibbs Dube uxoxa lomnumzana Stevenson Dlamini ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology INUST ngokusetshenziswa kwemali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig esilesikhatshana isemphakathini. Kayitholakali kwezinye indawo zelizwe ezigoqela kobulawayo Gwanda, Lupane, Victoria Falls, Beitbridge lezinye. UDlamini uxoxa ngalolu daba loGibbs Dube.
Izigi sibone ingathi iqale abantu bayesabela, abantu bengathi abayamukeli lula. Kodwa xa siyikhakela kathi amavinkili amaningi ngani sekukhululeka ukuyamukela. Siyabona lezi ingatsha zikahulumende seziqale ukuyamukela. Loba nje nxa sikhakela ezigabeni ezindaweni njengakobulawayo ayikavami kakhulu ngenxa yokuthi udaba lwentshintshi beluvele lungakhathazi kakhulu kumakhombi lapha kungafanele ezinye indawo. Kodwa hhayi emavinkilini amakhulu siyayibona hhayi iyamukeleka, isamukeleka kakhulu nge-electronic format. Abaningi abakayibambi yona ezandleni ngokwayo basayikhululeka ukuyisebenzisa isemafonini, isemakhasini, isebenzise moyeni kakhulu kula kubanjwa ngezandla kakhulu.
Ye kodwa siyeza ukuthiwa ke ingani iyasilela kwezindawo nxa abantu befuna ukuyisebenzisa. Kwenziwa kwini khona?
Bona ngani yenze ngabomo ibhange elikhulu lelizwe. Bayevele betshela ukuthi bazayenza ibe lutshwane ukuze ingamemetheki kakhulu kokuthi izagcina iqinisa umkambolwana wensitha. Bona okwenza ingamemetheki kakhulu yikho khona ukuthi abayidindanga yabaningi bayenze yabalutshwane ebambeka ngezandla eningi yangkhona isebenziseka isemafonini. Bazama ukuthi babalekele ukuthi inganda kakhulu, mhlawumbe singabuyela iqubule inflation njengokuthi sasikubone njani. Ngakho bonani bazama ukuthi bayingenise mbijana mbijana, bayigenise inani elilutshwane nje ukuthi ibe ijoke imisebenzi emncane okuningi okukhona kusebenze nge-electronic format.
Kodwa kuyasebenza khonokho yini kumbe vele kufana lokuthi nje babambe into etshelelayo la?
Ukusebenza kwakhona iyasebenza sibili. Esingakakunanzeleli ukuthi lizabambe kanjani kakhulu emavinkilini ayo izikwelete lana nje abo TV sales naya labo Edgars. Ungabona labo sebefaka intengo yabo kutsho ukuthi hayi sebeyithemba ukuthi isindo sayo siyaba kutebhu for the next 6 months or more. Yikho kade sibona lonke umuntu usayilunguza basayithatha mbijana mbijana kodwa izaphutsha izaqina.
Kodwa bayevuma yini? Bayevuma yini abaningi kodwa ngona kubona kwabo.
Kodwa wonye isilalo ukuthi iZimbabwe is largely an informal economy. Ngakho informal sector hayi abakayamukeli kangako. Abangathi bayamukela kakhulu laba abaku formal economy. Yibo abayamukela kakhulu. Laba abangapha kweinformal sector ngathi basaqina ngemulticurrency. Mhlawumbe labo basafuna ukuqala babone ukuthi iminjani ngapha kuma formal. Ngoba informal economy vele yayivele yona idollarize ukuqala. Ngakho ke akumalisi ukubona besayilunguza abayamukeli kakhulu. Baze qala ukuyamukela mhlawumbe ngabe ufuna ukubhadala lezi zinto ekhasilini.
Ye kodwa siyabona vele kuya hlupha phela abantu bahola iziki kabahola idola lemele kakhulu. Akunjalo Dlamini?
Kunjalo kakhulu, ikakhulu abaqhatshwa ku-formal sector bahola iziki kwedlula imali yamanyamazwe. Yikho uhulumende wayetshila ukuthi hhayi uzabe sehlisa mbijana mbijana ukusetshenziswa kwe-US dollar lemali zamanyamazwe kusiya kungena-ke imali yakithi. Ngoba kathesi abaningi vele sithola imali, abantu abaningi abaholayo bahola imali yakhona phela iziki kule American dollar.
Ye kodwa mina nxa ngile ndlu yami ngeke ngavuma ukuyithatha, akunjalo?
Ye abaningi kukhanya ababhaxisayo abakayamukeli iziki basafuna imali yamanye amazwe.
Lo ke ngumnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezonotho esebenza ecollegeini leNust kobulawayo ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kweziphathelane leMelika, igqweda elake lamela umnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli weleMelika, umnumzana Michael Cohen uqhubeke sipha ubufakazi kucala lokufumbathisa aletheswayo. UCohen uthi uTrump wamtshela ukuthi asebenzise imali yakhe ukwenzela ukuthi kungabi lobufakazi bokuthi nguye uTrump owabhadala uStormy Daniels. UCohen uthi ulandule okukhulunywa ngamagqwetha kaTrump athi wabhadala imali efuna ukufihlela umkakhe uMelania udaba lwakhe loDaniels hatshi ukufihlela uZulu weleMelika owayezamvotela. UCohen uphinde waveza ukuba kulomunye njalo ntombazana uKaren McDougal owayethandana loTrump owafumbathiswa nge-$150,000 ukuthi engavezi lindaba phambilini kokhetho luka-2016. UCohen uzaqhubeka efakaza kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Okwakhathesi kuyabonakala sibili ngoba angithi ngibona ngathi lo ujaha okhulumayo khathesi uCohen nguye sibili ujaha obe nguye owayephethe lindaba imfihlo yakhona yonke. Yiko ngibona ngathi okwakhathesi ukukhuluma kwakhe izolo kuza kuthi la namhla nxa ingxenye beza kwenza lokho kuthiwa i-cross examination, angiboni etshintsha kangako kulokhu akukhulumile leyo izolo akwaziyo lalokho okwenzakalayo.
Kodwa siyezwa amagqwetha kamnumzana Trump esithi wona umnumzana Cohen akumelanga umthethwandaba umphe ithuba ngoba ngumuntu osevezwe njengomuntu ongakhulumi iqiniso oqamba amanga. Ubonakani ubufakazi bakhe buzasetshenziswa na?
Angithi bona kumele babe umsebenzi wabo bawuholelayo ukuthi bavikele ubazi wabo. Lokho kuyabe kuyikuzama ukumbhixa nje kuphela ukuthi kwathini kamelanga thini. Amangana lawa ayakhuluma kazangaphongi wasukela akhulume. Wakhuluma evikela owaye ngubazi wakhe ngalezo sikhathi okungu-Donald Trump.
Manje ngokubona kwakho sikhuluma nje asithi wena nguwe umahluli, ungathini wena, ungamthola na elecala umnumzana Trump?
Imfulo yecala kayikafiki ngoba ngisamelele imfulo yecala. Imfulo yecala lapha iyikuthi kazange ekupheleni komnyaka atshengise ukuthi kwaba le mali engange imali leya inkulungwane lezimali lezi ezingaphandle ezingazange zitshelwe uhulumende ukuthi kuzenzakala. Yimfulo yecala lapha ngibona ngathi nje kusahayazwa phezulu ukuthi kuyefikwa khonapho emfulweni yecala. Nxa kuyikuthi imfulo yecala isisiza isisiba segcekeni, kuzavela ukuthi yebo kumbe hayi kakuzange kwenzakale ukuthi imali leyo iripoti.
Lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela izombusazo weleMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha kweleMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington DC. Uma manje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Elokhu sikhuluma ngalabo omnankagwa laba sithi omnankagwa laba vele abaseyi-government right la. Kumanje bayenza lama tissue, bayenza lama paper. I-passport bona bayifuna ngemali zakho amanye amazwe, kabayifuni ngaleli zigi labo leli. Angithi uyabona manje ukuthi sebeqalile ukuthi e-South Africa sebe-issue ama-passport. Abantu laba bantu isigebenga lapho. Laba kabaseyi-government. Kanti ama-passport sekuqala ukuba nezigi bona bavula ngapha e-South Africa. Why? Vele ungabona i-government ithengisela abantu bayo i-passport ibathengisela. Hayi go lapho kuyenza i-business la.
Studio 7 njani ababukeni leli nsizwa lapho amakhomenti ababukeli besitsho ukuthi awu gawule yazumanela umdala. Hayi umdala sowugugile yazumanela nje lento yokhumayo uzwakala ukuthi uyakuvumelela kuphi. Manje uyatsho ukuthi abanye ma bengathi ukuthi ukhethe uhambanga kahle bona besale beyibo bodwa abathi ukhethe uhambe kahle kuzolalelwa bona. Ingathi lina khona lapho bonke bathi ukhethe luhambanga kahle kwenzakalani nanda iqinisa amakhanda silinda likuhambe kahle. Uyazizwa nje gawula ukuthi uthini kahle kahle.
Salibona Studio 7 siyaphila Studio 7 maphosa lo okhulumayo Studio 7 sithanda ukubonga laphana kubafowethu be-MRP esibabone bekhuculula udoti laphana kwabulawayo esiganyeni imisebenzi emibi eyenziwa abathakathi laba abahamba bebophela amalembu abomvu esiganyeni sakithi enza yonke le mpilingwane engaqondakaliyo ukuthi kathi kwenzakala ngithiwa kuyathanda abantu bethakathi emini libale faka imbiya zabe faka amagama abantu phakathi kwembiya kuni bokhuculula wonke lo doti lo. Siyabonga lapho MRP ngathi ngaqhubeka kanjalo kuhambe kanjalo thokoza omuhle siyabonga sithi thank
you. Kuhlala kushelela sanibonani Studio 7 ngingalayo inkulumo eningi engizayikhuluma okwami nje ngiyaxolisa nje ukuthi nje ngizathi phecelezi ngikhulume nje into e-straightforward. Uhluphe esinalo lapha kithi ukuthi abantu vele babamba izinto kuthathe nje ukuthi izanu yokuyayaleli izanu ngamadictator kuyayihlupha ngoba namanje njengoba sebethatha izinto lapha kulento engizwe abantu bekhuluma ngayo le ndabeni lapho Ramaphosa sithi hayi izanu kachonga ukuthi iZimbabwe uthi izanu that is the biggest mistake noma ngizwe nje ugawule ekhuluma esithi ukuqondela kulanto eqondileyo. What money are they using? Bebuya la ababuyanga ngemali yezanu bathatha imali yestate babuye bezoyisebenzisa ukuthi bona bese kuthi hayi abantu beZimbabwe hayi bonani siyadlelana le ANC hayi laphana abantu bazele emaweteleni hayi i-observe baza-observa sure ngoba lapha i-IEC ilungile iqondile isezela umsebenzi wangendlela eqondileyo okwabo nje bayehluleka kambe awulamahloni okuthi ungate elizweni lakho uthwele nzima ukuze ugijima uzoyenza into okuthiwa uzoncedisa ngapha abalamahloni iyehluleka. Siyabona
salibonani basakazi be-Studio 7 nabalale be-Studio 7 ngikhumala ukunganyeza u-Victoria Force laba phela lokhu ethina abadala ngokwathi basicabangela basithembisa ukuthi bazasibonga njengoba sahlupheka kangaka lathi ngesikhathi sempi sihlukuluzana ngamakhiwo ayesitshaya amakhiwo sihubhulotororo wathi akunenkuba la yokuthanda vele sathola nzima kakhulu sasesithabile nje sithi bazasibonga lathi njengama-veterans abakwenziwayo ngoba kungayisithi ilizwe lelakwalibalikathathwa lakhathesi ngoba sasizakahle sigcwaliswe ngu-Smith.
Lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lezo ke izo inombolo elingazisebenzisa nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Good Life Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sikhangela uhlelo lwabatsha abasakhulayo lwe-National Youth Service osoluvuselelwa nguhulumende. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangela ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamuzi ezihlala ezigabeni ezijiyeneyo zePlumtree zithi sezithwele nzima ngendlala. isigodlo sommeli weZimbabwe kwele South Africa City abeZimbabwe bezanelisa ukusebenzisa imali yohlobo lwamaRand kuhlelo olozoqala kunsukana ezilandelayo lokuthatha amapassport igama nguChris Gande sibaneni kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.